kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 11 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngomfalakazi abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni ama-toll fees e-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands. Ibandla le-TCCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela ngemva kokuhlala ejele okwenyanga phose ezinhlanu. Kulequla le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe ingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano njalo ibe lilunga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni eyama-toll fees e-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands ase-South Africa. Umthetho lo wethulwe kugwalo lwe-Government Gazette namuhla. Ngokubika kwenkundla yeThe News Hawks, abanye bathi lokhu kutshengisa sobala ukuthi uhulumende laye kasalifuni idola leZimbabwe ngoba lingasathengi lutho. Ibandla le-TCCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole ongumeli wesitungwiza North edale lePhalamende uzahlolwa ngodokotela ukuthi impilakahle yakhe ilungile na ngemva kokuhlala ejele leChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ukhululwe inkantolo kamantshi izolo kulandela ukubotshwa kwakhe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga e-TCCC alitshumi lanhlanu 15 agoqela omeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikhala beseteswa icala lokuphehla udlakela enyathime. Umantshi umkhulule ngebheyili yenkulungwane zamadola eZimbabwe ezingamakhulu amathathu 300,000 Zimbabwean dollars. Wamxwayisa njalo ukuthi ayezivika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba ipasipoti yakhe. Umnumzana Sithole uhlangabezwe ngabasekeli be-TCCC abanengi ekade behlabela bejabulela ukukhululwa kwakhe ntambama izolo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Izolo besesikhulubi Maximum Prison samukela ke uGodfrey Sithole our honorable owedale lePhalamende eChitungwiza ngemva kokuba nebail i-magistrate court kuyinto ke esincede kakhulu ke ikakhulu ke ukubana ke ethole ilungelo labo ngenxa yokubana imuli lakhe esebenza la kuba nzima ukubana umsebenzi uhambe kakhulu emulini enxa omunye wena ebotshwe ikakhulu ebotshelwe ke into ke engekho ke sobala ukubana icala alenzayo yiliphi. It was pure political persecution and ukubana ehlanganiswe kanye lemuli yakhe after 156 days entilongweni asonto ke elula enjalo ke yinto ke esibona ngani ufanele ilungiswe ikakhulu sesilanda ke ukhetho.
Emzimbeni uthi uphile kuhle yini usithole lana inqali imkhangele njengoba ehlale isikhathi eside kangaka entolongweni.
Ye indaba ke yesimo sakhe inkinga ikoke namhla ekufanele ehambe ke ukuyahlolwa ngabo dokotela ngenxa yokubana ke ekurubi kulobunzima ke ebebukhuluma mayelana lokuhlala ababe yikho khona ikakhulu indaba yokubana kulesambuso esisodwa for abantu abaningi njalo ke indaba yokusetshenziswa ke kwezambuzi zakudala esebenzisa amabhakete kuya affecta ke umumo in terms of health situation ezibotshwa. Number two indaba yokubana ke kuyaswelakala imithi sonqabela ezinkinga into etholakalayo kakhulu iparacetamol eyayenza ukuthi kube nzima ke kubana be-keep up with the difficult health conditions. So kuyinto ke esibona ngani nxa engahamba namhla kumadokotela sibekwazi ukubana ke sizobani kufanele kuyenze ngenxa yokubana isimo sakhe lesimo sama-prisoners eZimbabwe jikelele siyisimo esiyiproblem. Yikho thina sikhuluma ngendaba yokubana kufanele kulungiswe ukubana ke abantu asemajele asitsho ukuthi bafanele bekhulule kodwa kufanele ukubana ke bephile ke under ama-conditions ke ahlonipha ke ubuntu and their dignity babo. So yinto esibona ngani fanele ilungiswe ke uhulumende ke obuyayo sisiya phambili.
Udaba lwabosikhala labanye bakhe laba balokhe bevalelwe lithi ningalo njengebandla?
Yeah, of course kathesi ke ama lawyer ethu akhangele indaba yokubana ke ngenziwa njani ukubana ke usikhala labanye abayi 15 betholwe ukukhuluka kakhulu ekathesi kubana sokule change circumstances eyo the basis around which emthethweni fanele behambe bebuyeleke emajistrate court le high court kubana be-applyele ukubana bethole ama-base khangelela ukubana ke ama-application lawa ke azaba lusizo ukubana honorable sikhala le nyathime 15 bethole ke ama-bail behlanganiswe lezimuli zabo njalo sikwanise ukuqhubekela phambili ngenxa yokubana indaba ye-abuse of the judicial ngezanu PF ukubana kuphesekitwa ama-political prisoners. UGodfrey Sithole njengoba limzwile is very fortified, is very clear ukubana uyaphambili njalo ufanele siqhubekele phambili ngenxa yokubana ke yes kulobunzima but that is the nature of our revolution. The democratic struggle ilobunzima but it is around that particular engagement lama-program esiwayenzayo ukubana ke ilizwe likhulule. So is prepared to forge ahead. Yikho lizile even u-honorable Sikhala ekhuluma labanye ke ecourt ukubana ke ye ekugcineni kwakho konke ilizwe lethu linguquko. That's why we're in this struggle ukubana ke kube le nguquko njalo thina nxa sesihulumende sibekwazi ukubana we have to treat even laba baphikisana lathi according to ama-details omthetho. Hayi khona ukubana ke umuntu kufanele ke echayo on the basis yokubana ulokungazwanani or lokuphikisana le mbono kahulumende.
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kulequla le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi eleZimbabwe selingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano libe lilunga. I-Commonwealth ngumanyano ohlanganisa eleBhilithane kanye lamazwe ake abuswa yileli lizwe. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs luthi iqula leli linxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. IZimbabwe yakhitshwa ku-Commonwealth ngumuyi womnumzana Robert Mugabe ngo-2003 ngemva kokuxabana leBhilithane iMedesa icala lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuqilibezela kukhetho. Ngokunjalo iqula leli likhangelelwe ukukhangela okunengi okuphathelane lendaba zamalungelo kaZulu. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye iqiniso ukuthi icila leli lakuhambelani nezijeziso ezezidera eze-EU le-America kuthiyeni kodwa ngiza kuthiwa khona kulamanye ama-conditions esawaniwa ukuthi siwasitise. Abekwazi ukuthi ukuphuma esakwenza ku-Commonwealth asikhethwanga na kumbe fakto zaso la pisha uthiza kuzo msitho lapha kodwa u president Mugabe emuyi ni owakhala la waphuma futhi engiyini izimile zakhona ama concepts angathi angconywana hayi angiboni ngathi naku ukuthi bafuna ukubona ukuthi sekuguqukeni angiboni ukuthi kulolu sekuguqukele mase sikhangela nje u president Mnangagwa angiboni ukuthi kulenzi ayithintileyo engenze ukuthi sijabulele ukuyela umanyane ekhumungo
udaba olwaluhlupha kakhulu babangwenya ngolokwephulwa kwamalungelo oluntu kodwa uhulumende uthi asehlonitshwa amalungelo kanti le mithetho iyalandelwa ngemfanelo
iqiniso ukuthi nxa kuthiwa kukhulunywa ngamalungelo loluntu lesi sikhathi esihle esiqondileyo ngoba singathi sikhangele ithithi kule mithetho eminingi esiguquliweyo eyehambelana lokhetho eyehambelana le-information ithi esisenza ngathi vele sesisenze sesibuyele ekuqaliseni laphana sithiyizame ezibabi mkhabe iindoda ezinisezinini manzonzo nxa abantu laba ababuyayo njengabantu abaqonda neziqiniso bazakhangela imithetho yakhona ukuthi imithetho yakhona isiguqile yini kunje sikhuluma nje umnumzane ujob sigala usejele ukuthi ekunyanga ezinyenye icala lakhona alikhulunywa ye yikho khona ukuthi kuthi nxa kungasalungisekanga ukuthi uzulu ukhululekile obe ukhuluma akufunayo abanye bayachaya osenita just tropa ngale kobulimatoko hathi mfowethu akula nje ekugxilileyo kukhanya sokubili
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukwele Egypt emhlanganweni wokudinga amacebo okulwisana lokuguquka komkhathi o-United Nations Climate Conference obizwa njalo ngokuthi COP27. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula amazwi echasisa ngamanyathelo asethethwe yilizwe lakhe ukulwisana lesikhudumezi esibangelwa yikuguquka komkhathi. Umhlangano lo ungenwa zinkokheli zamazwe omhlaba ezithiyeneyo. Kusenjalo lokhe kungakacaci kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobe kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende eMelika ngoba amavoti alokhe esabalwa. Kulabe Zimbabwe abedlula ichumi ababotshelwe ukuba seSouth Africa ngokungekho emthethweni namuhla ngesikhathi besiya emhlanganweni wokuhlomisa ngolwazi lokusungula amabhizimusi izizalwane zaseZimbabwe ezizabuyiselwa ekhaya ngomnyaka ozayo ngemva kokwesulwa kwamaphemithi aso. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo uyalandisa.
Umhlangano lo uqhutshelwe eJohannesburg njalo ubizwe inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi esizalwane zezwekazi le-Africa, e-African Development Consortium. Ababotshiweyo ngabanye balabo abazadudulwa kwele-South Africa babuyiselwe eZimbabwe ekupheleni kohlelo lweZimbabwe Special Permits ekupheleni kukaNhlangula omnyaka ozayo. Njalo ke bebesiyadinga ulwazi mayelana amabhizimusi abangawavula nxa sebebuyele ekhaya. Izikhulumi ebesemhlanganweni lo zithe kuqakathekile ukuthi labo abazaphelelwa imisebenzi kwele-South Africa bathole ulwazi oluzawaphathisa ekutholeni indlela zokuziphilisa nxa sebebuyele eZimbabwe njengoba imisebenzi ingekho. Elinye lamacebo akhandwe kulomhlangano yikuthi abazabuyela ekhaya laba babhalise amagama abo kanye lamabhizimusi abafuna ukuyasiphilisa ngawo afana lokulima, ezokwenjiwa, ezokupheka, ezokulungisa imota lokunye okuthiyeneyo. Ngemva kokubhalisa bazasungula uhlelo lokubapha amakhono okusungula lokuthuthukisa amabhizimusi abo abayabe bewakhethile. Ngolumhlangano kuhle kwasungulwa inhlanganiso ezamabhizimusi egoqela izizalwane zakwele South Africa lezaseZimbabwe eZimSA Business Facilitation Forum. Okhokela inhlanganiso uSikhuca Mfundo Danisa Baloyi laye okhulume kulumhlangano uthe intuthuko ngeke bekhona nxa kusekhona ubadlululwano.
The idea is to combine the two and put an effort in ukuthi sisebenze sonke, and to me it's something overdue.
Usomabhizimusi weZimbabwe njalo esikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi inhlanganiso le ebunjiweyo izasiza labo abafuna ukubuyela ekhaya ukuzwisisa amathuba amabhizimusi akhona eZimbabwe kuhlangothi zomnotho ezijeneyo. Isiphathamandla se-African Development Consortium umnumzana Buthulezi Nyathi uthi bona njengenhlanganiso ebizela umhlangano indima yabo sebedlalile, ngakho uthi ingqobe sezikuzalwane zeZimbabwe ezabuyela ekhaya ukuthi zisukume zibhalise ukuze zilolongwe zilolelwa ikusasa lazo eZimbabwe.
Kubalulekile ukuthi abantu befike bebe nento yokwenza, ngoba ma bengenamsebenzi bengela nto yokwenza kuzoyenza ukuthi bephinde bebuye back.
Isiphathamandla sogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Yusuf Simons obekhona laye kulomhlangano wenqabile ukuphendula imibuzo yabeZimbabwe esithi udaba lokubuyela kwabo ekhaya lusasenkantolo, ngakho kunzima ukuphawula. Le yinto engajabulisanga umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Qabotha Mabena.
Akusiphathanga kuhle lokho, ngoba besicabanga ukuthi sathi sisuka lapha sikwazi siyazisa abantu ukuthi hayi, nxa u-applyela i-waiver wenza kanje, nxa kumbe i-work waiver kumbe i-business waiver.
Iziphathamandla ze-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa lazo bezikhona kulomhlangano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Yoon Suk-yeol uthi imizamo yokuguqula isimo esisezwekazi lase-Asia eqhutshwa kungela kuvumelana phakathi kwamazwe omhlaba ngeke iphumelele. Umdlali waseSenegal olodumo uSadio Mane uvikwa ezaphatheka emdlalweni yeFIFA Soccer World Cup edlalela ilizwe lakhe kwele Qatar lanxa nje elimele. Ulive Talk lamhlanje sixoxa ngokukhululwa komeli wesidunguza North edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole olilunga lebandla le-Triple C. USithole ukhululwe izolo ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Sizalipha njalo impumela yokhetho lwaseMelika. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngaphandle komthetho sebethwele nzima kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala kuleli lizwe. Umkhankaso lo uza ngesikhathi abanengi sebelungiselela ukubuyela emakhaya belanda ikhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umkhankaso lo osungulwe okusemthethweni mhlaka 1 lwezi uzabona amapholisa amaningi emgwaqweni endaweni esijeneyo kule Botswana kuze kuyefika isikhathi sekhisimusi. Lesi kuvame ukuba isikhathi esibona abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngekho emthethweni bengahambahambi emphakathini. Usikhomishini wamapholisa kule Botswana umzana Phemelo Ramorokwane uthi umkhankaso wenziwa minyaka yonke sekulanda ikhefu lekhisimusi uqakathekile ukulwisana lokudalwa kwamacala.
Sana lokudala kwamacala ikakhulu endaweni ebubirwa okulamasele ezifuyo okucatshangelwa ukuthi angena evele emazweni angamakhelwane.
AbeZimbabwe abafana lomnumzana Mkhululi Moyo bathi ngesikhathi kulo mkhankaso wokulwisana lamacala kuba nzima kwabanye bakhe ukuhambahamba emphakathini. Amapholisa agcwele indawo zonke bemisa lezimota ikakhulu ezikaZulu okuphazamisa inhlelo zokuhamba hamba kuba lamaphepha okuhlala kwele Botswana.
Hey, so ngantwa kulo kuba lovile bani. Sisizama nesibone nje amapolisa nje yonke indawo. Njobana vele sesiqalisile ukubona. Besike saxoxa nje ngixoxa labanye abafowethu lapha ngendaba yankhona. Hayi no. Izindaba ezingantwa akazinathisi manje, izindaba ezingazinhle empilweni ikakhulu ibantwini bakithi. Abange lamaphepha aqondileyo sesikhangela isikhathi zokuthi manje sesilanda uKhisimo siphela lapha sesisebenzele ukuthi abantu sithole okuncane siye emakhaya.
Iningi labe eZimbabwe liphila imisebenzi yezandla okwaziwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs, okusho ukuthi kumele babe behamba-hamba bengena ezindlini. Umunye weZimbabwe ohlala eGaborone uMzana Dumeze Ncube uthi isikhathi somkhankaso olwisana lokudalwa kwamacala sinzima kuningi elingelamvumo yokuba seBotswana.
Ya, okwamanje isikhathi esinzima for abantu basekhaya. For amalanga angu-60 kuzokuyewela iChristmas izidlulile ngali. Amapolisa awalapha eBotswana bayebepatrola ngendlela ezingathambanga. Iningi labo liyandizikuma nje kuma-bus stop.
Abanye abantu ababhekane lodubo lokuya eZimbabwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi abahlala kwele South Africa. Umnumzana Ngqabuthi Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi imikhankaso egcina idinga abangekho eBotswana ongekho emthethweni kayiqondanga.
Siyakwazi ukuthi ukungena elizweni ungelamaphepha aqondileyo yokwephula umthetho, kodwa lokho kumele kuqathaniswe lalokho kwenza ukuthi abantu basuke emazweni nabo ikakhulela izweni laseZimbabwe.
Sekuyinjayelo eleBotswana libuyisela emuva phose inkulungwane ezimbili zabeZimbabwe abangena kuleli lizwe ongekho emthethweni, kodwa iningi liyaphindela kweleBotswana masinya osekudala ukuthi amalunga edale lephalamende kweleBotswana bachothoze inyathela leli ukuthi liyize. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSavon kweleBotswana.
Mafitsane balaleli ke sivale imbiko elifake ekhasini lethu leFacebook liphawula phezu kodaba lwequla leCommonwealth elizafika eZimbabwe ngalimpela sonto lilanda ukuzehla ziya umumo ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe isiwahlonipha inamalungelo ukuze ivuyiselwe kuCommonwealth. Silombiko ka talenti slash iloba laphana ku Facebook uthi kuzomele bafike kontutu ziyathunqa bazobona orovai. Miracle Vengwane uthi wena ababuze thina sibatshele. Helen Lee N Davis uthi wena I'm sure bazohlala endlini kamnangakwa. Kuzoba lo Nothando Mandlondlovu uthi ababuyele lapho abavela khona, abalasizo abangasisiza ngalo labo labo. March out.
Ichi waza waza Friday my darling waza Friday seven so
kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wakobulawayo uPerfect Thando lwenkosi Sibanda owazakala ngegama lakhe kwezomculo elithi Ofate ocula umdumo we-hip hop. Kubika uEzra Shisa Sibanda.
Kulezinsuku we-hip hop siculwa la ngabe sintwana u-Offense intombazana ethe ngiyisalele
ngineminyaka engu-31 ngihlala eNkulumane ngafunda eMaranatha nasempandeni. Then for my tertiary education I managed to uthola scholarship sokuthi ngiyefunda e-Algeria where I got my masters in food microbiology and toxicology.
Okay. Rabin had the building. Shout out to Psychotech. The 20. Forever new conscious music. Ya deep. Yeah, yeah, yeah.
What?
Listen.
Look, I've no loneliness and truth since I was 10 years old. For monsters and I'm a bit the only thing that gives depression and being in. I've been left crying myself to see some balance.
Oh, wasn't cool. I don't know what's wrong. I'm getting in. Jealous of 10.
Ha ucula ngukale ngena uform 1. Ah isikhathi lesi mbenabo 12 13 kona pa. So besihlabela labangani bami usafunda ingoma sibuye sizotshengisana ukuthi okay ngizo. So wahle wangenza ngathanduka ezi music.
I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya. I'm gonna take my time, yeah.
Ekukhuleni kwakhe uperfect. Uthi bethanda ukulalela abaculi abachiyeneyo.
Kuleni lalela abajantu abaningi kahlukeneyo.
I'm never gonna rush myself. I'm cool and calm, I wait for time. I'm never gonna rush, yeah. Cause if I rush, I'll crush, yeah. I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya. I'm gonna take my time, yeah.
Singakehlukani akusitshele ukuthi usebenze lobani kwezomculo njalo abalaleli bengakuthola ngaphi.
Ngiyasebenza noTaki o Reddy o Adam Rizla ama producer o Sia o Cheesy Beats abaleli yakwazi ukungithola kuma social media platforms onke under ibizo Thando Ufe THANDO _ AUFAIT.
Hip hop, umdumo othakazelelwa ngontanga, yikho nje uperfect ewupheka kanje. Nguye phela uOffert, besikwenzise laye kuhlelo Woza, Woza Friday namhlanje. Libe nempela sonto emnandi, igama langu eza Jesus Bantu.
Thando lwenkosi Sifanda ozibiza njalo ngo-Ofeta ehlabela kamnandi esigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni yama-toll fees ze-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela lama-rands. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela. Kwanele olivalelisayo untungamili nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lila